siyabizwa amazwi akhe lawa akhulumileyo njalo ukuncoma akuze ubaba uTsvangirai akulobileyo umqotho. Kodwa udubo esilalo yikuthi uduba ngokuthi athi akhulume into enhle lithi litshona ilanga usegenqulile usechochoza. So singeke sakuthatha njengento yokuthi singayithakazelela achiko ngoba kathi samzwisisi ukuthi yena uvele nxa ekhuluma uyabe injongo yakhe ingeyani ngoba akasoze kusethusa ukuthi sizwe kuthona uthiwe leyo thitha lapho kubhalwe khona ayisiyo yakhe. Kodwa umncomo asimncome kuhle.
Kodwa ubuhle bukaTsvangirai singathi uqalise ukububona nini umnankagwa ngoba esaphila babetshona bemthethisa lapha bona umnankagwa labanye bakhe kuzanu PF bemhlambaza besitunga umuntu omubi ungumthengisi njalo.
Imkhotho lelo yikho ngithe phambilini angilaqiniso lokuthi ukuloba kwakhe ulobe engumuntu omncomayo kumbe bekuyindlela yokusithunuka. Imkhotho lolo litshoyo ngoba ubaba uTsvangirai lokhe waba nomkhokheli wethu ebandla le-NDC akula mnyaka nothi lapho esake sathi wake watshaywa ngumoya ngoba wayengotshaywayo ebotshwa ehlanjazwa ethelwa ubufebe yonke into inhlamba ekhona kuleli lizwe ubaba uTsvangirai yedlula yagcina singamagcobo.
Uthi njalo lesi yisikhathi sokubambana abantwana beZimbabwe babambe iqhaza baphakamise ilizwe elitheni ngalokho.
Thina njengemandla le-MDC kubambana lokhu esaqalisayo lomhlangano wethu sihlala sikhuluma ngendaba yokubambana le ndaba yokuthi ungazwaba lwakuyiswa ngudlwango. So lokhu afuna ukukwenza lokhu angikwazi ukuthi uvele ufuna ukuthini kodwa yena siqu sakhe akalanto yokubambana. Yena akufunayo yokuthi sonke simthandaze. So nxa sisithi sifuna ukuthi sikhulumisane kunzima ukuthi ngithi mina Bhuti Ntunga ubungitshaya wangikhipha ilihlo. Usungikhipha ilihlo ususithi kimi akubuyele ehlale phansi sigumusane umlota kunguwe futhi ozakukhulumisa khulumisana njani kabe ngikwanjalo.